Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani isitoko esithandekayo olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 26 Mpalakazi 2017 ngelanga le Boxing Day ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leZaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi walile isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kuhulumende kamongameli Emmerson Ndambutso Mnangagwa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU uMnumzana Christopher Vengwane Sibanda uthi akayi kungena kumanyana wamabandla ezombusazwe. Kuthi ke idolobho lakoBulawayo libikwa lingcolile okwamagama ngoba abekhansile bengazange babuthe izibi ngalesi sikhathi sekhefu. Zonke lezi ndaba lezinye zilozizizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leZaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi yena uyalile isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kuhulumende kamongameli Emmerson Ndambutso Mnangagwa ngoba yena wafunga ukuba ngeke wabalilunga leZanu PF futhi. Wena sesiyandlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa uthethe amaviki athize ezilazila ukukhetha ababili abazamsekela, kodwa sokuvele imbiko ethi umkhokheli weZaphu ngomunye wabantu abefuna ukusebenza laye, kodwa wamalela ngoba kukhona angavumelani lakho. Ekhuluma ngeUnity Day kobulawayo, uDabengwa utshele umphakathi ukuthi wale ukuba ngumsekeli womuntu ongajabulelwa ngabantu basemhlubulweni weMandebeleni.
UDabengwa weZaphu uzaba ngu-vice president. Kuthe sho kufika lokho, ngathi mina hayi, mina uyeli uZanu, ngake ngiyigibe iZanu noma sokutheni. Akubana bekubuyelwe uPatriotic Front, mhlawumbe bengaba leli ngqondo. But as long as kuyikungena kuhulumende yeZanu, hayi bo, ake lingixolele.
Uthi baningi abafike emzini wakhe, abanye bamtshayela ucingo bethi kavume ukusebenza loMnangagwa besola ukwala kwakhe isikhundla sokuba ngomunye wabasekeli bakhe.
Abanye bangitshayela amafoni, abanye bandilanda emzini wami bathi hayi, isicelo yingena ingxenye kungaba ngcono. Ngithi kuzaba ngcono ngaphi? Abantu beZanu ngiyabazi, bayekeleni khonapha, asibakhangeleni sibe leli plan. Kodwa kuyangena laphana, hayi cha, ngeke ngakwenza. Ngafunga ngisethi kububi mbatshela konoMnangagwa belozobu lo nkala bezosibona besithi bona ungathatha ikhadi leZanu ilanga liyakuthi kushona uyakusuphukile entolongweni. Ngathi mina over my dead body. Siqede abantu bakithi, i-background siqede abantu bakithi, ngisenze nje ngihambe mina ngiyojoyina iZanu yenu eyiyona eceda abantu bakithi, angisoze ngikwenza.
Ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efi Ncube laye uvumelane loDabengwa ethi bekuza kuba liphutha elikhulu.
Zimbili kuphela indlela ubaba uDabengwa engaba ngu-vice president ka-Emmerson Mnangagwa. Eyokuqala yayikuthi nxa kungadalwa i-inclusive government kube sekuthathwa abantu abangaphandle kwezanu PF kuzokwakhiwa uhulumende omutsha. Okwesibili kwakuyukuthi ajoyina buyele kuZanu ubaba uDabengwa abesekhethwa engumuntu ophakathi kuZanu. Lizakhumbula ukuthi kule unit accord wayengeke ngokunjalo athe ngaphandle kungela inclusive government abuye azoba ngu-vice president. Ngawavele kulabo Kembo Mahadi labo Khaya Moyo phakathi abasala besithi bona yibo abeye-unit accord.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Lungelo Ndlovu uthe umkhokheli weZaphu uveze ukukhalipha kwakhe engasebenza kanjani lo muntu owabulala abanye bakhe, aqede lapho athi kabakhohle ngakho basebenze besiya phambili.
Kuyikuhlakanipha kakhulu ngoba sebamhlukumeza kakhulu lundoda. Ngakho ukuthi vele angaxhasani labo, azimele abe nguye yedwa, ngibona ngani kungumqondo wokuhlakanipha. Into akumele ayenze ukuthi aphushe izaphu yakhe enxese abantu bengamvoteli.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Thomas Sithole yena uthini ngokwala kukaDabengwa ukuba kuhulumende weZANU PF?
Mbona ngani wenza kuhle kakhulu, especially uma sesikhangela ukusuka kwakhe ebandleni leZANU PF la lokhu okumeleyo okungahambisani leZANU PF. Bekuzaba nzima ukuthi esebenze labo laba bantu abamphatha kubi kangaka kunye lalokhu okumeleyo ubaba uDabengwa.
Kulandela ukwala kukaDabengwa, uMnangagwa ucine ekhetha umnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mohati ukuba ngabasekeli bakhe, osekulethe inkulumo njalo ukuthi ilizwe selibuswa libutho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU, umnumzana Christopher Bengwani Sibanda, uthi akayi kungena kumanyano wamabandla kungaba ngowe-MDC Alliance loba i-coalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sokulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kwe-MDC Alliance, sekuvela ukuba kulokufuthelana okuthile njalo sokungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba kunsukwana ezisanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla lakhe alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi. Kunsukwana ezedluleyo bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingane zikhuluma okwehlukeneyo. Usibanda athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano enje. Uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni, ingayindawo njengoba vele kuyabe kungabantu abalembono ehlukeneyo bengenelisi kuvumelana kulokho okumele kulandelwe. Usibanda uthi okudingakalayo ngamadoda oqobo azamisana lobukhokheli obukhona ngendlela yokuhuga uZulu ukuba abavotele ngoba ebona lokuzwa okuyikho azakwenzelwa, hashi abalokhe beqhubekela phambili bethembisa izulu lomhlaba okungekhoyo. Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso epheleleyo kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hatshi ngoba ngebandla elithize. Lolu ludaba esilulotshelwe nguMavis Gama eseHarare. Idolobho lakobulawayo libikwa lingcole okwamagama ngoba abekhansili bengazange babuthe izibi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lele Boxing Day, osekudale ukubana kutholakale amaphepha endiza ndawana yonke kuthi ezilindweni zamabhasi lemichova kube le dudu lezibi lezulu liyana, osokubangele ingcekeza okwenza idolobho lenyanyeke. Anastasia Ndlovu usipha njalo lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu liphakathi kwekhefu lekhisimusi leBoxing Day, kunengi okuthengwayo lokudliwayo. Abanye abantu sebelahla amaphepha lezibi mahlayana, osekubangele ukuba idolobho lingcole amaphepha andize indawana yonke. Ezilindweni zamabhasi khona sekusenyanyeka izibi sezinqwaba nqwaba lapho abathengisayo abalahlela khona izibi kunye lezisebenzi zika council ezithanyela ziphosele khona izibi umnumzana Albert Sibanda othengisela egodini ukhala ngezibi esezilamalanga zingabuthwanga ethi kubasebenzisa nzima njalo kulakho ukudala imikhuhlane ngoba lezulu liyana
siyathengisa sibili lapha kodwa hayi lokhu iholiday yaxabisa isithi kansila ayikabuyi kuzokothi iziba ngazi nje kuhamba njani hayi indawo yonke le hayi isingcolile sibili so we just hope they can come and clean up the mess knowing that kade kuyikhisimusi people were littering all over the show but please siyacela isithi kansila izosibona
isakhamuzi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Monica Ncube usesole kakhulu ukungabuthwa kwezibi ethi lasemalokitshini izibi azisabuthwa
thina bahlali bakobulawayo sizwa ubuhlungu ngosokusenziwayo ngukansila usesehluleka ukubutha izibi ungahamba egodini uzamangala ngoba izibi sezivuthelwele seziphosa ukulingana lamajurawona i-health hazard imkhuhlane ezaphuma laphana lokhu kuyadanisa ubulawayo omuhle esimthembileyo sithi council buthanini izibi lokhu kuzasenza sibe ngabantu abaphansi kakhulu a clean city begins from lina abantu bakobulawayo line eliphethe ubulawayo lisenzele kuhle bulawayo city council kholekthani izibi iviki zonke sililindela sisalibona
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lungelo Ndlovu uthe kuyadanisa ukuthi lokho kuqale ikhefu akulabantu becouncil ababutha izibi kodwa kulabaquma utshani emahofisini ecouncil edolobheni
kuyadanisa kakhulu ukubona ingcikeza engaka kobulawayo eminyakeni eminingi i-city council ijayele ukuthi ibuthe izibi into esidanisayo khathesi ukuthi izibi zigcwele nje akulamuntu onakileyo kodwa sibona abantu bequma utshani singazukuthi baqhatshwe i-city council kumbe kuhamba njani ngabalungisisa udaba lo
umnumzana Enos Denire owenhlanganiso ye-hashtag rebuild africa usecele ikhansili ukuba iphange ihlambe idolobho ngoba selinuka akusaphileki
hayi lokhu kuyasimangalisa ngoba ungakhangela everywhere lapho uhamba khona akusalunganga yonke into sokunuka everywhere esikucela yikuthi ikhansi unxa ikhwanisa kababoni into yokuyenza kathesi ngoba kathesi kungavuka enye imikhuhlane esiyizwa kwamanye amadolobha ingayenzakala kathesi siyacela sibili nxa kuyenza bona kabayenze something ngendaba yona le
isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthe ebuzwa ngokungahlanzeki kwedolobho lokungabuthwa kwezibi wathembisa ukuphendula imibuzo kodwa laye ubekhanya esesekukhefu ngoba kudube ngokuhlangana amakhefu amabili elandelana ele-Unity Day usiyangena kukhisimusi kule mpelaviki phakathi izibi zigcwele indawana yonke eminyakeni kuvame ukuba labantu abathanyelayo lababutha izibi kodwa lonyaka akulabantu kubonakale isisebenzi esisodwa sekhansili siquma utshani emahofisini edolobho ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz ku-shortwave. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection baxoxa ngekhefu lekhisimusi. Kambe lina abatsha lidlale njani ikhisimusi yalonyaka? Umehluko yiwuphi sibili? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lelako uya ebulenjini ku-www.studio7news.com lidinge lapho okubhalwe live talk. Lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077. Iphinda njalo inombolo lezi 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, loba kwezinye indawo zomhlaba. singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje abantu bakwele Liberia bayavota kukhetho lokudinga umongameli. Zibiwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali olohlonzi emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade ngumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf umnumzana Joseph Boakai. Kuthi-ke eleCanada libika ukuba selixotshe umeli weLevenezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kweleVenezuela ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kubi ngalelo lizwe. Ngelanga lekhefu elilandela usuku lwekhisimusi ele Boxing Day, ukuze singakhohlwa ukuthi leli khefu limelani sibisibili njalo kumele linanzwe ngayiphi indlela. Sibe lengxoxo lomfundisikazi leTina Jeranyama okhokhela ibandla lenkonzo elithiwa Faith Tabernacle elise Boston khonapha eMelika.
Mimi calling yami ngaizuza ngiyi-teenager kudala eZimbabwe. Ngama-1980s when I got born again. Ele ngikhula even ngise-secondary school. Abanye besiya ku-break mina ngithandaza labantu, sikhuleka labantu. And then ngase ngibuya lapha e-America soon after my wedding. Ngase ngijoyina ibandla. Ekhaya ngangena ibandla okuthiwa yi-Family of God. Lapha engasindiswa khona. Ngase ngibuya lapha e-America. Ngangena i-church okuthiwa Assemblies of God. But then ukuba really serious ngokuchumayela ilizwi kaNkulunkulu ngo-2010 nga-invitewa ekhaya ngomunye umama umfazi kaBishop ukuthi ngibe one of the guest speakers ku-conference yakhe. Ngithi ngise-conference khonapho umama lo wangithi wena ungifundisi. Na ngamangala ukuthi angifundisi na umkami nguye ongifundisi. Athi wena vele antsho wangena i-church yethu usesemncane, sasibona i-calling kaNkulunkulu usesemncane. So from there ngangi-invitewa kuma-conference ngingasomfundisi, ngisiyachumayela all over Africa, Ghana, here in the US, different states. Ngase ngihambe e-Texas kulo mkhi wathi wena ule calling because zabe ngithi ngisister Latina. Wathi wena you are a woman of God, you've been running away from the calling, I'm going to ordain you now. Ngathi hayi akurayithanga ukuthi ngi-ordaine lapho. Ngase ngihamba esikolo i-Ora Robert University from that 2010 until 2013 lapho engaza nga-ordaine ukuba ngumfundisi.
Wathi usuchumayela lapha ngempela wawusungene elinye ibandla elingasilo leZimbabwe.
Yeah, Assemblies of God.
Okulapho usulokhu uchumayela khona lakhathesi?
Hayi, ngo-2014 sengi-ordainelwe ukuba ngumfundisi. Lo mkami sasesiqalisa i-church okuthiwa yi-Faith Tabernacle because umkami was already a pastor. Sasesiqalisa i-church yethu okuthiwa yi-Faith Tabernacle Christian Center. Iseboston, Massachusetts.
Isikhule okunganani manje?
Hayi, siyambonga uNkulunkulu, isikhulile sibili. Almost about 100 people now. Saqalisa ngo-2014. So, i-church le 3 years old. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho akwenzayo.
Asikhangeleni nini sokuyikhisimusi kunje. Lilenhlelo elizenzayo ezokunikeza izipho kumbe unceda labo abaswelayo izintandane.
Yeah. Ekhaya ngilidiwe i-ministry yabomama okuthiwa yi-Women of Faith, Interdenominational Women of Faith Ministry. Ama-projects asiwenzayo ngokuncedisa abantu eZimbabwe. Silama-orphans esiwasupportayo e-Epworth. So this Christmas sahlanganisa esasilakho i-school fees zabo eze-January sezibhadalele. Our Christmas present is to build i-future yabo. Sesiyasathumezela ukuthi sibhadale i-tuition yema-orphans wona lawo.
Intshumayelo ongasipha yona eyekhisimusi
ngu-Isaiah chapter 9 verse 6 ithi ngokuba sizalelwe umntwana siphiwe indodana umbuso uzaba emahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula. So lokhu kukhuluma ngoJesu ukuthi wazalwa ezalelwa thina, yikho kuthiwa umuntu omangalisayo. So sicelebrate Christmas, kumele sibe kwazi ukuthi Christmas ayisoyika Santa. I-Christmas ayisiyokubona ama-gift. I-greatest gift esayiphiwayo uNkulunkulu nguJesu ukwenzela ukuthi sibe le mpilo elaphakade. So my prayer ukuthi this Christmas uNkulunkulu atshengise abantu bonke ukuthi kulo Jesu omangalisayo, kulo Jesu olamandla, impilo yakho iphe kuNkulunkulu, iphe kuJesu. Yindaba yikho uJesu wabuya ukuthi sibe le mpilo elokuthula. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akuphe ukuthula, uNkulunkulu akumangalise ngeChristmas ukuthi ukuthandaza kwakhe kuqine ngale iChristmas. Asithandazeni. uNkulunkulu siyakubonga ngeChristmas leyi. Siyathandazela abantu bonke abaseZimbabwe lalapha abaseAmerica, abanye abatravelayo ukuthi uNkulunkulu ube labo behamba besiyabona imuli zabo. Siyakhuleka ukuthi utshengise abantu bakho umusa, tshengise abantu bakho ukuthi uNkulunkulu olamandla. Siyakubonga ngokusinika uJesu, ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Amen.
Amen. Lo bekungumfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela ibandla lenkonzo yesiKristu ebizwa ngokuthi yiFaith Tabernacle eseBoston khonapha eMelika. Umculi olodumo uMadlela Sikhobokhobo ukhuthaza ukuba imisakazo yakwele Zimbabwe yehlukane lokutshaya ingoma zakwele South Africa, itshaye kuphela ingoma zabaculi basekhaya. Intethe lezindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMadlela Sikhobokhobo utsho lokhu ngesikhathi esamukela isicoco seSky's Metro FM People's Choice Song of the Year Award emkhosini wokunanza abaculi abaqhube kuhle lonyaka oqoqwe ngumsakazi weSky's Metro FM ngolwesine ntambama edolobheni lakoBulawayo. Kusasa ngomgqibelo uMadlela umeme abaculi abaguqela uMartin Sibanda wendolwane Super Sounds, uJays Maravinyi kanye labanye ukuthi bayethokozisa abantu baseGwanda enkundleni yephelandaba kuyingxenye yemizamo yakhe yokusa umculo ebantwini. Abanye abathole izicoco emkhosini weSky's Metro Awards ngabagoqela iqembu lekukhanya kwesizwe elinqobe kumncintiswano weBest Imbube, othethe isicoco seBest Afro Soul nguBekezela. IBest Maskandi ithethwe nguZinjazi Yamluma. IBest Song by Duo or Group ithethwe liqembu lesinazo. IBest Chibilika iphakanyiswe nguMr Bones. KuBest Urban Fire Song kunqobe uChipman. Isicoco seBest Collaborated Song sithethwe nguYoung Tyran kanye loAsaf. U-Abigail Mwembe uthethe isicoco seBest Gospel Song. Isicoco seBest Music Production sithethwe nguBlessings Dot. UCooksman uthethe isicoco seBest Urban Song. Intatheli yethole isicoco sokubhala kuhle ngezomculo nguBongani Ndlovu wephephandaba leChronicle. UClement Magwaza uthethe isicoco seBest Dance Song. EseBest Hip Hop sithethwe nguFloppy X. URyan Synth loPaula Paloma bathethe isicoco seBest House. UTuyang ukhethwe ukuba iBest Breakout Star. uPrudence Mabena ukhethwe ukuba yi-female achiever of the year, umajaha wodwa James Marabini uphiwe inhlonipho ye-most outstanding contribution to music, uzinja ziyaluma uthole isicoco ese-People's Choice Mail ukuthi kucele labesifazane kuthole uLorraine Stott, umgcini sihlalo webhodi yenkampani ye-Fairtalk Communications okuyibo abanikazi bomsakazo we-Skies Metro FM, uZweli Ndlovu utshele uZulu ukuba ithalenta belivele likhona edolobheni lakoBulawayo le ndawo ezilgaqeleyo. Kodwa inkinga bekuyikuswelakala kwamathuba.
Talent is very important. We have always had talent in Bulawayo. We are not starting now. It has always been that way. The only difference is we do not have the structure. Okwamanje sesilawo umsakazo osakaza usakazela thina sonke.
Umsakazo weSkies Metro FM umsakazo osakaza usedolobheni lakoBulawayo usakazela abantu baleli dolobho lezindawo ezilikombolozeleyo. Lo msakazo uqale ukusakaza nyakenye njalo usunikeze amathuba abaculi besiNdebeleni ababengaziwa kudala ithuba lokuba imisebenzi yabo yazakale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Lomnandi esiphiwa ngumadlela sikhobokhobo osigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi walele isikhundla sokuba umsekeli kamongameli uhulumende kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele People's Democratic Union PDU umnumzana Christopher Bengwane Sibanda uthi akayi kungena kumanyana wamabandla ezombusazwe. Kuthi ke idolobho lakoBulawayo libikwa lingcole kwamagama ngoba abekhansile bengazange babuthe izibi ngesikhathi sekhefu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo ngoPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 lamhlanje ntambama.